Zikhasana nganjongonye zingamathumi amathathu lane. Izakhamizi lezi zaphuma lombono lo kumnyaka ophelileyo kulandela ukungenela kohlangothi olubona ngokwelula kwengalo olwe-United States Agency for International Development lusebenzisana lenhlanganiso yemali emaloko lapho abahlala khona babona kumqoka ukusungula uhlelo lokuhlenga izifuyo endlaleni lasemkhuhlaneni. Suphumelelisiwe lumbono iqembi leli lazibiza ngokuthi yihlanganani Livestock and Dairy Pilot Group qede bafundiswa ngokufuya okulenzuzo. Okukomithi yochago unkosikazi Sikhokhele Moyo uchasisa ngosekubunjiwe.
Sikhayela ukuthi i-150 liters siyenze amasi. Then i-4 days lezi phakathi kweviki sikhangelela ukuthi sithengise i-fresh ngoba eVictoria Falls bafuna i-65 liters yamasi. Njalo thina uchago esizalikhupha ku-150 liters yi-40 liters yilo esilale esizasupplya maybe 3 houses epheka izitshwala.
Lokhu kuvezwe kumbukiso wobuhanjelwe zinhlanganiso lezi kunsukwana ezidluleyo kanye le-Cultivating New Frontiers in Agriculture. Okukomithi yebona ngezokuthengisa umnumzana Musa Ndlovu uveze ukuba le ntengo yezifuyo zabo sikhwelile njalo kulandela ukusungulwa kohlelo lolu.
Emuva le besithengisa imbuzi ngabo $30 and then sesithe satreat-a sazinika imithi sasidibhisa besokusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Okukomithi yokudla kwezifuyo lezi unkosikazi Onesia Ngwenya uthi balima utshani obehlukeneyo obugoqela i-Dolichos lab kanye le-Sunhemp, amazimba, amahlanga lokunye qede bechayele izifuyo lezi.
Amahlanga awumumbu la sicela ukuthi lingawa khiphi esephelile ihlanga selisiwa lodwa kodwa akhipheni esesenobuthukela eliseseneweight.
UMangwenya uthi okwamanje balephupho lokuthenga uhlobo lwenkunzi ezaba ngeqembu bethenge njalo isigayo sokulungisa ukudla kwezifuyo. Ongundunankulu wenhlanganiso yemali maloko umnumzana Dominic Graham uthi lezi ngezinye zenhlelo abaphezu kwazo esabelweni seMathebeleland North ngenhloso yokusiza izakhamizi.
We focus more on strengths and opportunities than we do on problems and challenges and we try
to find lezakhamizi siphume lendlela ababona zingabasiza ukuthuthukisa impilo zabo ezigabeni. Okwamanje uhlupho olwandileyo kulesi sabelo ngolwamanzi sesizamile ukulungisa izibhorane, ukugebha imigodi kanye lokwakha amadamu kwezinye indawo ukuze abantu basizakale.
Ukhansila wekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi kulusizi ukuba ezinye izakhamizi kazela ntshukuntshu yalintuthuko ekhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane wokuphiwa nje kufuze bewenqabe.
Asisukumeni njengabomama besihlanganani, so sihambe imali malokhu izasithola sibuthene then yona isifika ichatha abantu ezabathola kanjani bekubasto.
Uhlangothi lwemelika lolu luyasiza njalo abantwana abaleminyaka emibili kusiya phansi kanye labo mama abazithweleyo ngokubaholisa nyanga zonke ilambazi ngenhloso yokwehlisa ukufuba ebantwaneni ngesimo sendlala kulesi sabelo kuzigaba zonke. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise Wange nginobuthaba Dlamini.